sumangele sisizwa ubaba umnankakho ngoba I think okakathesa singasikwanisa ukuthi ngumongameli welizwe leZimbabwe ngoba siyakwazi lathi ukuthi izinto azikabi-finalized. So ya yena ubuye ngokufuna kwakhe ukuthi tshela abantu ukuthi sengumongameli weZimbabwe, but thina siyakwazi ukuthi ukhetho le-democracy eZimbabwe izinto ezihlala ku-English dictionary. Asizake sikubone lokho. Okwesibili ikuthi i-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge-constitution, ukuthi i-government yelizwe nalelo iyakumele ihambe according to what the constitution has said. Siyabona ukuthi umnumzana Job Sikhala lo mnumzana Jacob Ngarivume ama-constitutional rights abo have not been adhered to or followed through. So khonapho ma ubaba umnankakho ekhuluma ngokuthi kule democracy eZimbabwe, hayi ikuzi uzichaza nje engakwazi ukuthi abantu bonke bayabona ukuthi the world is not in the supporting their actions during the elections.
Yebo, lina lithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo, okuyinto ekhulunywa ngama-observers amaningi agoqela we-African Union kanye lawe-SADC. Kodwa umnankakwa utshele i-United Nations ukuthi hayi, ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo wanqoba kuhle nje.
IZimbabwe is a country among a group of nations. Amazwe wonke ale brotherhood sine regional body ethi i-SADC. SADC sabona laphana eLesotho kuze kube le lodlakela. Yona iZimbabwe yathumeza ama intelligence operatives amasotsha ukuyencedisa ukubisela uPrime Minister owayesekhithiwe ongaso emthethweni. So there are rules and regulations for ama elections and ma election protocols and how to follow the constitution among the SADC brotherhood. Singahluka khonapho siya ku-African Union. I-African Union ile mthetho layo etshela ama-countries wonke ukuthi ma ungalalela your regional brotherhood ku-AU lakho kule mthetho ekhona. Sifanana labantu abahlala endlini elobaba lomama. Kulo mthetho everywhere where you go. Ungasuphula yona lowo mthetho, then there is repercussions. Khathesi eZimbabwe asila president, sonke siyakwazi khonokho. The whole world is saying ukuthi ubaba umnankakwa ekhulume esithi there's a president eZimbabwe, hayi lolo asoqiniso, ngoba siyakwazi ukuthi i-SADC layo sizwe ubaba uRamaphosa esithi abakanikwe i-final report so they can sit down bakhangele ukuthi okwahamba wrong yikuyini. So okwakathesi hayi siphonga ukuthi sine-representative evele eZimbabwe, but umongameli welizwe asila.